sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Leyithona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 6 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNekora ithi akulabubelo sobukhona. Umeya wakoBulawayo uthi sebesiya emthethweni laba ngokuphuthuma ukuyawucela ukuthi wenqabele ukudilizwa kwemiphotshongo kamasipala waleli dolobho inkampani yezesa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association iNekora ithi akulamahluko kumbe ububelo uZulu abubonayo. Inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe ulokhethwe legatalala esehluleka ukuthenga indingeko zempilo ezifana lempuphu, ichukela, isinkwa lokunye okuchiyeneyo ngesizathu sentengo eqhubeka iphezulu. Lapho kulentengo ehlileyo iyabe yehle ngesilinganiso esincane esingatsho lutho, kutsho isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efihle Lancube.
Lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abalutshwana abathenga khona. Lakho akumangalisi ukuthi isitolo lesilane siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho kubili lokuthathu. Kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni. Kodwa kakutsho ukuthi into sekulenguquko esingayitshayela izandla sithi abantu sebephila kahle. Usizi lusesibe ukukhulu kakhulu phakathi kwesizwe. Njengoba ngisho ukuthi isinkwe asithengeki, impuphu ayithengeki, irayisi ayithengeki, lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu.
Yipi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko, isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngalokhuyana, mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi i-foreign exchange kumbe i-currency exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhuyana eyayikwenza njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisa ngempuphu, ukwehla kwayo kakwehlisa ngirayisi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngamaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngoqhaqhu, ukwehla kwayo kakwehlisa ngenyama, ukwehla kwayo kakwehlisa ngekhabishi lembhida, akwehlisa ngatamatisi, akwehlisa ngaonyeni, akwehlisa ngaimali yokugada, akwehlisa ngafuel, akwehlisa ngaimpilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto ye-exchange rate kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosizi. Ngakho-ke inguquko lezo ezinye eziqanjwayo kazika finyelele empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe, mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe, singathi lokho kusifananela, akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla?
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akaziguqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokho esithi i-exchange rate, i-foreign currency exchange rate. Nxa uqathanisa imali yaseZimbabwe leyaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana, yikho lapho kuguquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangikhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavele asikhulumi ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo. Asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika sizwakala ngcono kumbe yasengilandi sizwakala ngcono azivele kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho abakhuluma ngakho ukuthi impuphu iyathengeka yini sugar iyathengeka yini ischool fees iyabhadaleka yini i-transport kugada imota kuyagadeka yini lezo zinto kazikaguquki zonke lokho ezinzima njengalokhu zazinzima ezinye sezikhwelile njengabo fuel njengabo sinkwa ukukhwelile ngemva kokuthi sekukhithiwa imali yakwamanye amazwe sikwasuke ku-350 sesiku-4 something kwezinye indaba singenza i-5 something kusiya ngokuthi ungakho
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association
The Voice of America.
Umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma uyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphotshongo yaleli dolobho inkampani yezesa. Inkampani le ithi izadiliza imiphotshongo le ngoba ingasaqinanga kanti njalo ingasenelisi ukuphehla amagesi ngendlela ebisenza ngayo eminyakeni edluleyo. Kodwa sokulokudoniselana phakathi kwekhansili lezesa, ikhansili isithi imiphotshongo le ngeyayo njalo kayimelanga idilizwe. Kodwa izesa layo ithi izakhiwo lezi ngezayo. Udaba lokuthi ngubani kahle umnikazi lusemthethwandaba ngemva kokukhwezwa yikhansili. Izolo umhlangano obekhona phakathi kwezesa umasipala kanye lomphathintambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi phezu kwalolu daba awuphumanga lalutho. Umeya wedolobho umguni utshele iStudio 7 ukuthi baza kuya emthethwandaba njalo ngeviki ezayo ukuyawucela ukuthi uvimbe izesa ukudiliza imiphotshongo le.
Zesesi te amagqwetha ethu akambise emthethwandaba udaba lolu ngokushesha esingathi agent chamber application yokuyenza okuthiwa ngesilungu interdict ekuthi sisalinde ukuthi i-high court isuze udaba lokuthi umnikazi we-power station mbani phakathi kwethu lezesa laba bamiswe ukudiliza le mphotshongo thina njengobulawayo ngasikho against ukuphekwa kwamagetsi ku-power station leyana kodwa sithi thina basilandeleni umthetho ngoba asingeke sithi udaba lusesecourt sesiqaliswa dina ukuthi siyahlala phansi sikhulume i-court ingakatsho ukuthi onguye umnikazi kumbe amalungelo e-power station ngakabani.
Uthe ukhuluma lochasi izolo wathi ukudiliza imphotshongo le kufana nje lokudiliza isakhiwo seGreat Zimbabwe njani?
Ubulawayo kuthiwa kontitu ziyathunqa. Lanxa zingasathunqi lesi sitithi samagetsi uzananzelela ukuthi esingathi ngama-symbols awedorobho kubonakala kula inalani imphotshongo ukutshengisa ukuthi yikho kobulawayo. Sithithi nanxa kuwukuthi sokudilizwa lani imphotshongo kutsho ukuthi phela akusela esingathi ngama-symbols atshengisa ubulawayo ukuthi akusela liyana imphotshongo. Ngoba uzananzela ukuthi nxa kutshengiswa udorobho lakobulawayo kutshengiswa imphotshongo kutshengiswe isakhiwo lesi esikaloliwe kutshengiswa isidolo ne-tower block. Yizi zakhiwo le-art gallery, yizi zakhiwo esingathi ezimisa ubulawayo. Kufana nayo iZimbabwe, iZimbabwe uzananzela ukuthi yona leyana i-Great Zimbabwe uzakhangela ukuthi even emalini ukhangele even into eziningi ezitshengisa iZimbabwe kutshengiswa yona leyana i-Great Zimbabwe. So yikho simtshele khona uminista ukuthi minister thina nxa sikhangele uhlelo lo lokudilizwa kwempotshongo le ukuthi kudiliza ubulawayo ukuba khona kukabulawayo.
Izesa ithi imphotshongo le isiyingozi kayisaqinanga lanxa kuliqiniso lokho kalikuvuma ukuthi idilizwe.
Silayo indawo lapho vele sifuna ukuthi kwakhiwe izitshe ezitsha ezamagethi sabakhulume lathi sibanikelele ndawo bayathi izitshe ezitsha zamagethi mabathi khonaphana bazathiza khona impotshongo enale empili bazakwakha enye imbiza enkulu khonaphana ukusuzelwa magethi nasithi kabayakhele kwenye indawo entsha vele ngoba silazo lezo ndawo.
Umnumzana Solomon Mkuni ngumeya wakobulawayo asenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi kanye labenkampani yezesa.
Namlela ndwandwe,
namlela,
namlela ndwandwe,
namlela,
namlela mshweshwe,
namlela nampala fuvimbuna.
Namlela ndwandwe,
namlela,
namlela ndwandwe,
namlela,
namlela mshweshwe,
namlela nampala fuvimbuna.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sikobhutshe ePlumtree lapho okulezilwane esizihlasele zaqeda izifuyo njalo zaletha ukwesaba okukhulu ebantwini. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Gibson Nyathi. Ngiyakwamukela kuhlelo mdluli.
Ngibonge babankomo.
Abogatsha lwezendle sizwa kuthiwa sebefikile khona ngapho lani selibabonile. Bathi bayawuthola yini umkhondo wezilwane lezi?
Yebo babankomo, umkhondo bayawuthola wona kodwa sabasadingisisa ukuthi zingaba zinatha na. Ngoba lapha singathisa inkomo emfuleni asisayazi kumbe ziyachathamela laphana lapho esithanda khona amanzi noma zikhona khona lapho ezihotsheni duzane. Kodwa into esisimangazayile sesidla lamadonki babankomo. Singasidonki silwana lo muntu asisamsabi singamudla sisihlele sisevalweni baba.
Zicine nini ukubamba izifuyo esigabeni?
Zicine izolo kuphela kulapho ezingazanga zibambe izolo kuphela kuthange zithanga inkomo eziyi-3. Abantu abaningi masibala ezigabeni lapha kukhanya ukuthi zingafika le-10 or 12 inkomo esezibanjwe izilwana singakabali amadonki.
Ezintathu lezi mdluli uthi zithaywe ngobusuku obubodwa nje.
Ezintathu zelezwe labuthange lelelo zithaywe ngobusuku obakuthange zonke.
Zaphela dula thola ngamathambo kuphela.
Zaphela dula thola kuyihlokwanyana lokuthi uyibone ukuthi ngeyakho usubona ngophawu noma ngomtshisi.
Nxa likhuluma labo abazingeli laba asebefikile bathi zingaba zivele ngapi kahle kahle?
Kahle kahle ngathi zithutha zivele entshonalanga izilwana lezi zisempumalanga. Bo bathi bona sisizulu labo kabazange balala lokhu besemkhondweni wazo.
Bahlomile mpela bazimisele.
Bahlomile babonkomo hayi bayazama mpela ngoba labo bayatsho bathi asilali siyalala sizingela ubusuku wonke. Ukusaba sekuphatheme kakhulu ekhaya lapha nabantu lasezikolo lapha hayi abantwana sebefanele othithala babakhulile kukhanga kusahlaleki inkomo lapha. Kwasekuqaleni besisaba indlovu kwakhathe sekuyindlovu lezitwana babankulu.
Zikhona lazo kulezi nsuku indlovu?
Zisemazamnyama kwakhathesi sezisukile ngapha eThekwane sekule izilwane. Kulapho esigebha khona esigebhela khona iziba siyenzela inkomo kulapho ezidola khona.
Madamu akula madamu elinathisa kiyo khona ngapho?
Idabu khosaba bankomo sagcina kudala thuminto othiwa yidabu. Okwethu sinatha kwizikotho lazo izikotho kakhulu lasetifostela nje kodwa ukuphanda phansi efuleni.
Ngaphandle kwendlovu lezilwane zonezo zikhona ezinye inyamazana zendle eziyake zilihluphe kumbe yizonezo kuphela?
Labona abobhululu bami izibongo zamonyathi laba labo bahlupha yonke into babankomo. Ngoba la madoda lawa ma udibana nabo sekufanele omunye afe. Konke lokungomtrisi kukhona kulanto engekho lapha.
Ziphuma ngaphi zonke inyamazana lezi babanyathi? Amabhongane ewange zivela ngaphi kahle kahle?
Sisolela khona ewange khona le game reserve zithutsha zisemabhongane khonaphana ukuthi ziyayeqa kumbe ziyeza njani asiyazi. Kulapho esinganalwazi khona khonapho kodwa zibuya khonale emabhongane entshonalanga kube wange khonale.
Izakhamizi njengoba lisengozini engaka kulokwesaba okungaka njalo ungazixwayisa ngawapha amazwi?
kufana na nabahlali bona ngabaxwayisa nje ukuthi bayeke ukuhamba ebusuku bahambe kukhanya njalo umuntu uma kungathi sekumunza amehlo engahambi yedwa sheze mhlawumbe singaba bhowane kusile omunye azotsela abantu bengahambi one one ngoba kuyingozi babankomo ivi labantwana besikole siyabatshela ukuthi bahambe beyigroup
hayi siyabonga mdlulo odlula abanye
Sibonga kakhulu baba Ntungameli wish ukuthi labo abayibona ama-demo ranger angathi bangasisiza beqede lolu hlupho esilalo ngiyabonga Nkomo ngiyabonga baba
Gukama
Namle
Gukama Namle lam shwe shwe
Namle la nampawa fowembula
Umnumzana Gibson Nyathi yisakhamuzi sakobhutshe ePlumtree lapho osewuhlasele khona izilwane zaqeda izifuyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Singene kuhlelo lwabesifazana silo standikile emhlanga weStudio 7.
Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Mebo Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association, yena ekugatsha lwezempilakahle.
Ukukhathaza abantu like iweather le yanti siyakwazi ukuthi isikhathi somqando abantu baba la maflu labo pneumonia izihlabo into ezinjalo so abantu babe kudingakala ukuthi basize as they get infected or affected ngemikhuhlane nyanyana inale bakhona ikhozwa iweather ikhozwa yini yini but then kwesinye isikhathi uzothola ukuthi bahamba besiyadinga usizo bengalutholi ngokuthi ilizwe lethu njengoba limiditshekile linje kuyabe kunzima ukuthi bathole ama-services okuyingxaki I think generally nje yoku-access ama-services wona lawa ayabe kungela ama-treatment i-treatment iyabe ingekho I would say because u-primary nurse uyabe khona but i-medication iyabe ingekho
lanxa umuntu ebhadele imali yakhe
Iye lanxa ibhadele imali yakhe uyafika abhadale futhi consultation which is $5 and then abesengena consultation room atshele ukuthi okay ule flu but then imedication yokuthi ayiphiwe akakula sebhalele iprescription ukuthi ayithenga akaafford there can be one or two instances but in determining iyabe lokhu isithi imali yakwamanye amazwe iusa which is akula muntu oholi yusa lapha eZimbabwe and kuba nzima ukuthi umuntu yabe la i-prescription ayithwale until aze asithiye emhlabeni or aze afile
sesikhangela abesifazana abazithweleyo-ke labahambisa abantwana emaklinikhi
abazithweleyo okokuqala bayakhala ngemali bathi khona ngabe uhulumende uyabanakekela ukuthi imali yehle ngoba kabalayo imali yakhona okumele bayibhadale yokuthi ku-preparation ukuthi balungiselele ukuyabeletha
uke wakhuluma ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi ugatsha lwakho lwezempilakahle lugcizelela ukuthi abantu beziphathe kuhle libona ingani bayakwenza yini lokho endaweni za
I would say bayakwenza but umuntu ngumuntu la uyahamba-hamba adini omunye kuyabe kuyi-attitude alayo which we no one can change it uyabe vele yisikholo As for ukubutha kwezibi nge-city council, i-city council iyabutha kuhle sibili. But omama ikakhulu basafuna ukuthi bafundiswe. Omama sile that little percent yokuchapha vele. Ukuthi ngaze sifike i-toilet clean we should be. Uyathola ukuthi kumele si-remindwe. Ukuthi khona bomama lichinda njengoba litholile. Which is, I feel ukuthi it's... akudingakali ukuthi kuze kube le-announcement enjalo but kuhlala kukhona nje ukuthi vele lapho ungene khona umama e-toilet ungangena 5-6 obomama kumele uye-checka ngoba vele kuyasala kuyi-mess even ukudispose ama-pampers bayatshelwa sibili but babakhona labanayo e-certain percentage ukuthi afike ama-pampers ethole izinto emgwaqweni.
Kuyini elikwenzayo ngalolu hlupho? Labe sibhedlela liyakhulumisana labo, lomphakathi liyakhulumisana la.
Yes, ukwenza ama programs ukuthi we visit like ama clinics and sicele islot sixoxisane nabo mama, lapho sihlangana khona labo mama abazithwele different ages of bo mama ulamankazana. Then okunye siyayenza ama forums amanye ukuthi sibuthanise omama maybe sithi 30 over a given time sixoxisane nje ukuthi singaziphatha njani ukuthi sibe yisizwe esiklini sibe ngobulawayo omuhle. Sibe yisizwe sakumthakazi sibili, hayi abantu bayakuthakazelelela kakhulu ngoba kusuka kubenza ukuthi siyaxoxisana sibaningi, omunye lomunye uhamba efunde okutsha. So sikubona ku-fruitful sibili ukuthi this program esiyabe siyenza is-fruitful ebantwini.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mebo Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekugatsha lwezempilakahle. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, nikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Kande.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Igama lami ngu Chris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo somabhizimusi ohlala eDede, umnumzana Jealous Sansole.
Into ekhona kanti mntu angabe kuthiwa siyazwelana empilweni, bekufuza ukuthi lo khokhela axolele nje abantu. Ami celeni nje azikhulumele ukuthi kona hayi bakithi kakuzama omunye mina sengihlweni. Ngoba lokhu yikuhlukuluza abantu. Ngoba into ekhona vele as long as izamkevi ingahambayo. Sizahlala siloko sinje kanti vele kulanto esitshintshe. Into ekhona kuphela yikuthi abantu bezame bayekile ezombanga. And kamboni ukuthi ngomumo lo esikuwo ukuthi kambe sizambamba sibili uDisemba izinto ziloko zinje. Ngasingambamba uDisemba izinto zikhwela kangaka. Isiva vele sona sikhale sesiyimalini. Kathesi ngiyawuchasela kanti ukuthi khona ama-drinks izolo mvele wathenga. Athengwa ama-credit ayathiwa $7, amanye athiwa $17. I-price yakhona ingithethe isikhathi ukuthi ngibe yazi ukuthi khona kanti vele kumele ngiyithengise ngemalini i-drink eyodwa. Khonapho ngathi ngiyayikhangela i-drink eyodwa i-500 ml yitho vele ukuthi ngiyifake ngithi $3.50. Ngiphinde ngicabange futhi ukuthi nge-$3.50 ozathenga umbani akula. So ibubunzima esila amboni ukuthi uDisemba sibili ukuthi simfisi. Into enkulu engani ngiyakunanzelela abantwana bakuma-boarding, ungafika ema-boarding school bayadubeka, bayadubeka ngoba isinkwa kasibekho, impuphu iyashota. Nxa ikhona isize esayibhadalayo vele ayisajoluki, ayiphushi ithemu. So angikwazi ukuthi sizaphi ukuthi uDisemba simbambe sibili. Hayi amboni kazi.
Yes, ke sikhangele kathesi kwezokulima lapha batholile yini abantu esigabeni imbijana nje lanxa bekungela zulu.
Ungakhangela isise esintwini sase sakubona singaka ungakaphushi umnyaka ilokuze isikhathi sokulima ukuthi lo nyaka ungabona izithelo zizala kakhulu njengalo nyaka omtshwankela nabomnyini bezithelo kuningi kakhulu. Lokhu kwahle kwakhombela ukuthi lo nyaka yinjani. And abantu kabadubhanga kona inhlansa engxenye yabo wadobha ibhaketi elilodwa kumbe amabili lo uyabe lenhlansa akula lutho. Khathesi inkomo sezile inyanga vele zingenile emahlangeni, akutshwale ngabe izinto ziright. Inkomo zijale ukungena ngamajulayi, khathesi vele ngangihamba lalapha emasimini vele lamahlanga okudla inkomo vele kasekho.
Okokuthi kukhona yini lapho osuzwe khona ukuthi ziyacuba vele ukuthi kuseyafika inyanga ezimbili ezilandelayo ngabe sokonakele?
Azikacubi kangako kathesi, kodwa kathesi ngikhuluma nginje amanzi nathi esibhoraneni ziyaphontshelwa esibhoraneni and izibhorane eziningi zifile. Kodwa isimo esikhona enkomeni kathesi uyakubona ukuthi after 1 month vele ziyabe seziqalisile ukucuba. kona inkomo tinasijayela ukuthi zicuka ngama October November lapho ezicuka khona but lo nyanga ziyaqalisa ngo June
abantu bona ke indlala injani lapho ezindlini bathi baphila njani
ye ukuthi ama handouts ebengani asasekhona kancane kodwa atsho kuphola izalukazi laba abaqinileyo yiwaarodi ngoba ugogo angahola phakathi komuzi eyedwa isaka ngelezalukazi laba abanye bonke bangaholanga isaka lelo aliqedi viki uzazeyohola futhi ngenyanga ezayo kumbeni kwenyanga ezimbili ezizayo kuyabe kungasela lutho kunzima phandle emakhaya abantu vele baziphilela ngamanzi yayona le mthwangeni.
Loke ngumnumzana Jealous Sansole usomabhizimusi ohlala eDede ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Dande lilali.
Siyabonga Jahelitala Chris Kande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Sizigqibeke eza kusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. IHighlanders ibe ngutshingilo bhanqa 1-1 Lengezi Platinum. IZPC Karipa yona inqobe iCapes United nge 1-0, kwathi iChickenin yanqoba iMushuani Stars nge 3-1. Triangle United 1-0. IBlack Rhinos leyata zibe ngutshikilo bhanqa 0-0, kwazothi iFC Platinum yona yanqoba iManica Diamonds nge 1-0. Vanambia Moponi iqembu leKwejani Band lesigqibela eza kusihlwa lihlabela ke kamnandi. Liyabazi phela abafana ababehamba lo Christopher Shoko the legend antike basakhona osizwa baliphethe iqembu siza kuba labo ke khonapha emsakazweni maduze nje kuhlelo lweWoza Friday. Siyakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wobulawayo uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphochongo kamunicipala inkampani yezesa. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.